amaplazi akade sengenelwe kule plazi eselithenga emntini iDanstead Farm kuze sokungene abantu bazihlalisa khona okungekho emthethweni. Le mazwi lethaphathi lakho bese kungene abantu bazihlalisa okungekho emthethweni. Imazwi lethaphathi yindawo yokulondoloza imvelo, kungaba yizihlahla, izadenda, insuzwane, lemthekisane, zonke izinto okufanele sizigcine ngoba singagcina singelazo. Kanti njalo kube kulani kube kuneliphazana khonaphana emazwini etaphathi. So abantu nxa sebefika bezihlalisa, begamula izihlahla, ezinye izihlahla ezireya, kuyawona, ikuwona inethaphathi. Sithethe izinqumo zokuthi abantu laba besuswe lapha ngokuya ema-court, sisiyadinga imvumo yokuthi abantu labo besuswe. Imvumo leyo siyitholile enasingeni emazwi sebekhithiwe.
Kodwa kwezinye indawo lisameleleni
lapho abangakakhithwa khona, anti umsebenzi uyabe singumsebenzi ka-deputy sheriff lamapholisa, kuthi lapho ayatholela khona isikhathi kulapho azahamba eyekhipha khona abantu. Thina sesicebile, sesikhangelele ukuthi abantu labana bekhutshwe. Kayisithi esibaqojayo kufanele beqojwe ngu-deputy sheriff encedisana lezeTRP.
Kodwa liyake lidingisise ukuthi abantu laba bavele bangobani njalo kuyini elikutholayo.
Khathesi ngivela enasingeni emhlanganweni lapho okubuzwe khona exactly the same question ukuthi vele ngobani bonaba abangene khonapho. Impendulo yami yaba yukuthi athi mina kangikwazi ukuthi ngobani. Thina esikwaziyo ukuthi ngama-quarters okumbe ngabantu abazinike indawo okungekho emthethweni.